sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ngolwesibili mhlaka 26 kumpalakazi 2023. Igama nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli yamasoni Mnangagwa ubikwa esehlomise izinduna ngakho konke okudingakalayo ukuze ziqalise umsebenzi wokukhulumisana lozulu weMathebeleland ngokulungisisa udaba lwegugurawundi. Usiyaphela nje umnyaka ka-2023 kulaba sakhulayo abathe umnyaka lo ubatholise uluju lobisi, kepha kube labanye abathi ubunzima kakhulu. Uhulumende ubikwa esetshedela muva edabeni lokwengeza imali kwezemfundo ukuze abazali bengabhataleli imfundo ezikolweni zakhe kusukela abantwana beqalisa isikolo baze bayephutsha u-grade 7. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli yamasoni Mnangagwa ubikwa esehlomise izinduna ngakho konke ezikudingayo okugoqela imitshina ukuze ziqale umsebenzi wokukhulumisana lozulu weMathebeleland ngokulungisisa udaba lwegugurawundi. Lokhu kwaziswe isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni ye-X namuhla. Umangwana ukuncomile kakhulu lokho esithi uMnangagwa wenze into ebingacatshangelwa ngabaningi. Kodwa abanye bayalusola kakhulu lolu hlelo besithi uhulumende ubemele akhulumisane labantu ababulawelwa izihlobo eMathebeleland laseMidlands. Libutho likamoyi uRobert Mugabe le-5th Brigade kuqala ukuze batsho ukuthi bafuna lulungisiswe njani lolu daba. Omunye wabalombono lo yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Siyakuzwa okuthiwo isikhulumeli sikahulumende uMangwana. Kodwa imbuzo imnenge kunenge okunganikezi ithemba ukuthenga imtshina khonoko kakusikho okoda koluhlupho ngoba uhulumende ngabe vele wayithenga. Uhlelo lolo luqaliswe ngo-2019 sesiku-2023 alukaqali. Kuhlala kusenziwa imihlangano engaphuthiyo. Mbona ngazathi uhulumende uma esezimisele ukuthi elungise uhlupho lolo kunenge okuzatshengisa ukuthi hayi sokulungiswa. Kodwa kathesi hayi kuyaxoxwa nje. Okungenza ngitsho khonoko. Kukhulunywa ngezinduna ezizakuyahlangana labantu emakhaya kodwa kasizwa ukuthi ophephethetha bona baliphiwa nini ithuba lokuthi betho ukuthi kwahamba njani kuyini okwenzakalayo. Kasikezwa uhulumende ekhuluma ngokukhipha iripoti eka-eChiyambakwe leyedumbutshena. So kusese kuningi okungaphumi kahle. Uhulumende kakayenzi i-official acknowledgement yokuthi kulomonakalo owenziwayo ngoba lamanje abantu beZimbabwe badidekile kulembuzo eminingi engaphumiyo labantu beMashonaland abangakwazi ukuthi iqiniso kangakanani ukuthi kwenzakala. So mbona ngazathi uma sesisenza into lesiyenza serious there is a lot of transparency that is needed.
Kuyini kahle kahle okumele kwenziwe Fuzwayo ukuze uhlelo lolu luhanjiswe kuhle?
Kunengi okumele kwenziwe engingakubalisa okokuqala. Ikuthi masi sithi silungisa udaba lolu thina sikukhangeleleyo. I-public acknowledgement ngulo omele ilizwe ongumongameli. Okwesibili sikhangelele ukuthi kukhulunywe iqiniso akube le truth telling. Okwesithathu sikhangelele ukuthi i-process leyi ibe victim centered. I-process leyi
engibona ngani ifuna ukuthi iqalwe ikhokhele izinduna ilezi khexe ngoba kathezi kukhulunywa ukuthi kuzahanjwa kuyelalelwa ama victims kodwa kasizwa ukuthi uperpetrator yena uyadlala role bani asikezwa ukuthi into leyi izenziwa ibe national agenda kanganani ngoba at the end of the day ma into le isiyenziwe kufuze ukuthi sisuke esimeni sokuthenzondano esimeni sokucabangelana kube sokusiba le nation building kathesi kasila nation building eyiye ngicabanga ukuthi iprocess leyi must be an attempt to address into edabula isizwe selizwe leZimbabwe. Anti yabona la kathesi ungakhanyela abaningi abantu abadispeswa yiprocess yona isehlakalo sona siyane sombhoqazo. Ulabantu abakubo Canada, ulabantu abakubo America, ulabantu abagcwele indawana zonke, ulabanye abaseSouth Africa, ulabanye abakubo Botswana edukwe. So umbuzo yikuthi induna zizahamba yini kulezo ndawo kumbeni kukhangelela ukuthi abantu labana abazasuka le bebuye nga. Bezohlangana lezinduna zabo akukakhunywa la ngesecurity yabantu ukuthi uvictim ma eqeda ukufaka ubufakazi bakhe ule security enganani.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eibhetshu likaZulu. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule.
Kuliqiniso sibili kakhulu okukhulunywa uNick Mangwana ukuthi labo abayibo basebenikwe umsebenzi ukuthi baqhube umsebenzi wokukhangela udaba lwegugawundi balufihle ebantwini selenikiwe konke okufaneleyo ukuthi baqale umsebenzi. Ngiyananzelela ukuthi kube workshop ebekhona koBulawayo induction ebekhona be-induction abangathi bezabeyiba bayasinza umsebenzi koBulawayo izinduna lama-rapporteurs abathi babayibo balaqhuba umsebenzi sebeqedile uhlelo lolo lokade belubamba lokusungula ukuthi bangawubamba njani bazawubamba njani umsebenzi lo. Okunjalo ukuthi sebelindele ukuthi bangene ebantwini sikhuluma nje sinje ngemva kwekhefu babengena ebantwini besiyasungula lo msebenzi abayiwa sebewunikiwe nguhulumende.
Kodwa abanye babagawule bathe uhulumende akaluphathanga kuhle lolu daba ngakho kasoze aphume lempumela ekhangelelwe nguZulu weMandebeleni onguye owaphathwa kubi ngumbhuqazo wegugrawundi.
Engingakutsho Nkomo, ngiyawuhlonipha umbono wabo. Umbono yonke Nkomo iyahlonitshwa imihlobo imbono yabantu. Imele ihlonitshwe njalo ilalelwe. Ngiyangithande nje isitsho esinye siyasitsho okuthiwa khona ukukhuluma kwabantu kulilizwe likaNkulunkulu. Ngokunjalo asithini thina abantu banembono ethile yebo phela. Kodwa-ke masingathi thina hhayi ingaphunza le kodwa yona imithi. Kodwa asithini thina asilindeleni sibone ukuthi kathi inkomo le njengoba imithi izakhipha amaphahla kumbe izakhipha ithole elilodwa. Asilindeleni kodwa futhi sithi ingaphunza ingakaze izale iyona imithi hhayi sabe sesibambanisile. Asibanikeli ithuba laba sebenikwe lowo msebenzi yebo phela. Bengalekhosa abanye kathi bebona maso elingayisilo leli elingeliqhutshwa ngayo umsebenzi lo. Ngiyananzelela yiyo phela akula nto Nkomo vele e-perfect. Akula muntu ongayibumba into e-perfect engathiwa ebantwini bethi wonke 100% bavumelana layo. Kodwa-ke okwakadesi asibanikele ithuba laba sebenikiwe umsebenzi bayethule umsebenzi lo ukuthi baqhule umsebenzi sibone ukuthi bayaphuma le-product ezafunwa ngabantu ezathandwa ngabantu yini kumbe hhathi. Kodwa nxabalo beqhube kuhle lapho abantu bevuma ukuthi abantu laba into evele ebantwini le bayihambe kuhle kumbe nxa ingahambanga kuhle betsho njalo ukuthi hhayi lokho kusahambanga kuhle bese besitsho labo umbono yawo ukuthi bekade bekusolade bazezokhandise kuthi umsebenzi bakulede kube sobala ebantwini.
Abanye bathi okuqakathekileyo okumele uhulumende akwenze kuqala ikuvuma ukuthi waphambanisa. Abesengena ke ebantwini bese kuyahlawulwa abantu ababulawelwa izihlobo labangane kanye lalabo abadilizelwa impahla zabo. Ungathini ngalowo mbono?
Kungaba njalo ekuboneni kwabantu ukuthi okungakuqala yikuqala ngokuxolisa. Kodwa ngikhumbule phela mabankulu ukuthi umnondaba uqhuba lolu hlelo umgabe onguyeuhlela leso sikhathi nguye umlando esiwufaka kuye ukuthi yena ngayo yena engakahambi nguye ayemele xolise.
Umnumzana Billif Gaule lilunga lebandla lezano PF.
The Voice of America.
Uhulumende weZimbabwe ubikwa esethethe lamuva kudaba lokwengeza imali esetshenziswa lugatsha lwezemfundo ukuze abazali bengabhadali ama school fees ezikolo zakhe kusukela abantwana beqala isikolo baze bayephutsha ugrade 7. Umphathintambo wezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Torerai Moyo uvumile ukuthi lolu hlelo ludinga imali enengi kodwa uthe bazimisele njengohulumende ukulufeza lanxa kulezikhubeko ezinengi. Abenhlanganiso yababalisi eyamagameted Rural Teachers Union of Zimbabwe bona bathi uhulumende akazinikelanga kunhlangothi eziqakathekileyo ezigoqela lona olwezemfundo lolwezempilakahle. Abe athuzi laba bathi uhulumende utshona echaphaza imali kuhlelo ezingelamsebenzi ezifana lokuthengela iziphathamandla zakhe izimota ezidulayo. Inhloko kahulumende yakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu uthi uzaqinisa impi yelizwe lakhe leqembu leHamas eGaza ngesikhathi abezempilakahle kulesi sihlenge besithi kulabantu abanengi abafileyo kulandela ukubhonjwa komuzi weziphepheli i-Israel. I-Egypt ibikwa izama ukuphathisa amacele omabili ukuthi akhumisane umlotha phansi kwesivumelwano esilakho ukuqeda limpi kukhululwe abathunjiweyo njalo kubunje uhulumende wamaPalestina ozakhokhela eGaza Strip laseWest Bank. Amacele omabili alwisanayo ake aveza ukuthakazelela lesi sivumelwano kodwa akenelisanga ukubhalelana phansi ngakho ukukhumisana ukukhulumisana kuyaqhubeka. I-Israel ithi sokulamasotsha ayo alikhulu alengxenye 156 asefele kulimpi. Impi le isibhilize indawo eziningi zeGaza njalo uhlangothi lwezempilakahle eGaza luthi kulamaPalestina aphezu kwenkulungwane ezingamashumi amabili 20,400 asefele kulimpi. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe njalo elilunga le-CCC umnumzana Ambrose Sivindi.
Kungamazwi abuhlungu nalapho ahlukumeza abantu abaningi ngoba ngasikhuluma ngempi sikhuluma ngokufa ngempilo zabantu ezitshabalalayo sikhuluma ngeproperty impahla etshabalalayo and siyakhumbula ukuthi kwangathi kungasokhulumisana umlokhu engathi bekumeyo kancane ukuhlasela kwangathi siba le thembu so ngase sizwa futhi yena imongamelo ye-Israyeli sesine impisahlangalo yokuphela sikhaya ngathi asazi ukuthi ukhuluma ngani njalo kusegcekeni konke asikhuma ukuthi ahlabeni sukuthi i-United Nations yona ini ngathi nxa kuleyo kuqhubeka kuhlubane ngoba kukhanya ngathi injongo e-Israyeli kubana sibili abantu bePalestina kathesi abona ifuna ukubhindlula icede isizwe kodwa khonoko sekuza kwenzakala so ke kufanele-ke impi le kube ngendlela ehlakanipileyo kunjengoba sihlala sikhuluma kungena umlamulangozalamula impi le ngoba sazo siqhubeka abantu bebulawa abantwana bebulawa omama bebulawa abantu begula kungela zibhedlela abantu bebulawa yikudla bengatholi ukudla bebhalela ukudla kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba loko kubulala esithi nangama-human rights amalungelo abantu amalungelo abantwana amalungelo bomama wonke alinyazi ngenxa yabantu nje abangafisi ukubana into zenzakale nendlela ofanele zangayo ngayo befuna uba beqhubeka besiwa ngabantu abasempini isikhathi sonke.
Kulamazwe afana le-Egypt le-Qatar azama ukuthi kube lesivumelano sokuthula esingamisa limpi ngokubona kwenu libona ngani amazwe la angaphumelela na?
Yes, lokho kwenziwa ngamazwe njenge-Qatar afisa ukubana kube lokukhulumisana kumisa isimbi bachayela ihlombe yikho kuthiwa ngamazwi alombono phakemeyo abathawa lokuthula kodwa ke kuba nzima ungananzela ikhatha nxa sesikhangela ukuthi emhlabeni izele yona ile ndonse lenganani kwenza sicile singelaqinisa ukuthi kuzaphumelela ngoba silamazwe esikwaziya le ndonsela okokuhle ngokuthi azithuleli amaresithi ama-superpowers ungakhangela abazithulele o-amerika azinje bazithulele abakhulu umlutho la nxa okhathaze sisa kodwa nxa ama-superpowers ezithulele sina kungayindawo ngoba futhi bona ama-superpowers bahle ba bazathola ibo futhi abanye i-israel ngezikhathi yabona yiko kusupha khona kufana ukuthi kuba nzima kodwa into eyenziwa yikhatha sibadala ihlomo sekushisa ukuthi nxa amanye amazwe lawo ayangenela ukubana aqhubeke eguquzeni ukuthi kube nokuthula kula ama-superpowers ana la mazwe amakhulu lawangenela lezi ukuthula e-Palestine ngoba abantu benkosi bedubeni.
Umnumzana Ambrose Sibindi ulandela ezombusazwe njalo ulilunga le-CCC. Ubexoxa ecingweni loTabo kaNcube weStudio 7 ekobulawayo. Usiya emaphethelweni nje u-2023 kulabasakhulayo abathi lumnyaka obatholise uluju lobisi kepha kube labanye abathi bebethwele amagabha avuzayo ngenxa yokugugudeka komnotho. Abanye ontanga abathi bakhangelele okungcono kumnyaka ka-2024. Kodwa abanye bathi sebelahlekelwe lithemba ngoba umumo weZimbabwe uqhubeka usiba mubi. UTobias Mudzingwa usipha lolu daba.
Omunye walabo abathi u-2023 umphethe kamnandi unqobani Simango osakhulayo wasekhwekhwe.
Angeke ngathola mina ngoba konke bekuhamba ngendlela engiyifuna. Ngilebhizinisi lami lokuthengisa amafoni, kudala kangithola amafoni lawa emazweni, kodwa sesengithenga e-China emaningi njalo eyishiphile. Ngalesi sikhathi sekhefu se-Christmas ngibambe imali lo mthunzi sibili okwenza ngikhangele neminyaka ka-2024.
Njengebizo lakhe uyajabula laye uJabulani Mangena osakhulayo wakobulawayo ngoba laye wasebenzela ukukhanyayo kulo umnyaka osuphutsha.
Mina ngisebenza ku-NGO lapha kobulawayo ngihola imali engcono kakhulu nxa kuqathaniswa labanye ontanga abasemsebenzini etshiyeneyo. Ngiyenelise ukwenza okuningi ngaleyo imali okubalisa ukuthenga indawo yokwakha umuzi, ukuthenga imota. Ngingasola lo mnyaka ngiyabe ngidinga uswazi lukamlimi.
Kodwa isibo bonke abathi konke bekubutshelezi ngo-2023 ngoba umnotho welizwe ubulokhu bhidlika okutshabalalise amathuba okuzithuthukisa kwabatsha. UMary Mabutho ngomunye wabasakhulayo abathi bekungalula lo nyaka.
U-2023 benzima, ayonzima kimi ngoba kufunakala imali eziningi, sibeni imali zesikolo lakho sithi ungatholi imali zakhona, le bondi lakhona alisebenzi, imali yakhona eyesebenzayo inzima futhi layo ukuthola. So hayi bekuyisiphithiphithi nje throughout the year, singazi ukuthi 2024 siphatheleni.
Uyakhala laye unokuphiwa moyo waseGwanda ngoba uthi usephelile u-2023 kodwa akala lokukodwa angakukhomba ukuthi wenelisa ukukufeza lo nyaka.
Ah, 2023 benzima. Njengake mbenzima sibili. Sizama sibe ukuthi sidonse ngazo zonke iindlela. Uzama ukuthengisa, sesifanele kakhulu esithengisayo, ubuyele endlela ungathengisanga. Imali kayikho. Into ziyadula eZimbabwe, lokho kukhwela izinto avela kuqedakala. 2023 benzima sibili.
Usibongu Musa Ncube ngosakhulayo oyisifundi sase-Africa University odabuka eGwanda. Yena ke uthi kwezombusazwe lomnotho abasakhulayo abatholanga amathuba abayinelayo lonyaka.
Besiphiwe amathuba amaningi okuphatheka entweni ezimayelana lombuso welizwe lezinotho. Ukhetho olukhulu mhla ka-23 August kwakulithuba lokuthi sibe yingxenye yokhetho ekwakheni isizwe. Kodwa usaswelakala ukuthi abatsha baphatheke ngokuzikhandla kwezemnotho welizwe.
Osakhulayo ocubungula indaba zabatsha njalo engumlobi wamabhuku uThabani Mlilo uthi ubunzima obuhlanganele labasakhulayo lonyaka bungaba bubavulele amathuba.
Ngithanda ukuthi ngikhangele okuhle ngomnyaka lo esiwudlulileyo ukuba besiphila senelisile ukuthi siwuqalise njalo sesifike ekuthini siwuqede. So njengomuntu omutsha ngibona umnyaka ka-2023 njengesikolo esingifundise into ezitshiyetshiyene ngempilo.
Ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabasakhulayo zithi iningi lalabo abathi lumnyaka obahambele kamnandi bengaba bebesizakala ngomkhuba wenkohlakalo kanye lobusela ukuze bathole ukuziphilisa lokuba lempilo engcono. Kodwa abasakhulayo abaningi bathi sebesiyadinga amadlelo aluhlaza phandle kwelizwe ngoba elizweni amathuba okuthola imisebenzi ehambelana lemfundo yabo lokhu encipha. Inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi abantu abafika esilinganiso esingamachumi ayisishiyagalolunye ekhulwini abala misebenzi eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Izigidi lezigidi zabantu eZimbabwe zikhangelelwe ukuqhubeka zidonsa nzima ngomnyaka ozayo zihlaselwa indlala ngenxa yokuswelakala kwezulu okubangelwa isikhudumezi somkhathi esiphehlwa olwandle ese-El Nino esivimba ukuba izulu line ngemfanelo phose emhlabeni wonke jikelele. Kodwa kulabanye abathi balakho ukuphumelela ngomnyaka ka-2024. Kubika uGibbs Dube weStudio 7.
Umnumzana Rejoice Ngwenya okuhlanganiswa iCommon Market for Liberal Solutions ngomunye wabathi abantu bazadonza nzima ngomnyaka ozayo.
Angikholwa ukuthi uhulumende ka-Emmerson Mnangagwa owezano uzakwenza into ngendlela ezijeneyo ngenxa yokuthi basebenzisa abadlali abakudala amapolisi zabo ngakudala akutshengiseli ukuthi kuzabo lenguquko ngomnyawo ozayo, kutsho ukuthi uZulu weZimbabwe iyaphikisa dalala.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Efikela Ncube, umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Kwezenotho kuzaqhubeka kunje kusiya kusiba kubi futhi kakhulu. Indlala izakwanda, ubuyanga bande, ukusweleka kwemisebenzi kwande, ukusweleka kwezimali kwande, ezomnotho zizaqhubeka zigula zingayindawo. Yikho esikubonayo ke kuza kuya futhi khona lokho kade kuvele kuhlupha kwezenotho kuzaba kukhulu kulalokho. Amacebo kahulumende azaqhubeke lokho esehluleka kulokho kuyiwa emuva kuyiwe phambili belahleka bebhoda endaweni eyodwa kungayiwandawo.
Umnumzana Michael Ndiweni okubulawayo Vendors and Traders Association uthi ngokuzahlupha uZulu yimithelo ejiyeneyo.
Nxa ngikhangela kakhulu ngisebenzisa ilihlo lami lokukhangela ibhajethi le eyanawuswayo ngoNovemba. Nginama-concerns kakhulu ngento esifana nama-passport. Inhlawulo ye-passport izatsho ukuthi khonana kuzaba nzima for abantu abasebenza bechapha imingcele ukuthi bathole ama-passport. Bazagcina sebesiya egangeni, bequma egangeni, bethopha imingcele bequma egangeni. Kuse kubafaka engozini yokuthi bangabanjwa inkunzi ngomagumaguma kumbe abanye babulawa, abanye bangene emfuleni lengwenya. Xa sikhangela amazwe afana labo South Africa besiya thengisa impahla kumbe besiyathenga impahla zokusebenzisa lapha elizweni. So kuzaba nobunzima kakhulu. Yikho ukubona kathesi kulesixhobexhobe ehhofisini yomnyango uthatha ama-passport. Zatsho ukuthi intengo zizakhuphuka futhi kwabantu abantu abahamba kumbe futhi uzihambe sihamba siyawoda impahla siyathengisa. So ngoba ama-transporters bonengazibe bengqala zohamba baza transfer ama-cost la to ama-traders bezama ukuthi ba-recover ama-surcharge.
Kodwa kulabanye abathi banakho ukuziphilisa loba umnotho uzathuthuka ngokuyisilinganiso phose sokune ekhulwini kuphela 3.5% ngomnyaka ozayo. Uhulumende wakwaleZimbabwe uthi umnotho uthuthuke lo nyaka ngokuyisilinganiso sokudlula kancane okuhlanu ekhulwini 5.5%. Unkosikazi Olive Mkoni uthi bazazama ngamandla wonke ukulima okuzwayo eNyamandlovu.
Izulu nxa lingabalekanga, hayi sizathola. Sizathola sikuthi nxa umuntu angakwanisa ukuthi athole noma amathani athize. Ngoba 2024 hayi sathola amathani. Abanye baza bathengisa sibili. Abanye lathi sathengisela abantu abakhona ngapho. Besithi sidilivele endaweni ezinje, dilivele kwanta, dilivela ngaphi.
Umqondisi wenkampani ye-Africa Technologies, umnumzana Anderson Sibanda, yena uthi lezi yisikhathi zokuzilungiselela ukuze abantu baziphilise ngomnyaka ozayo.
Njengabosomabhizimisi, into engikhuthaza labanye osomabhizimisi, kasingakhalakhali, ngokukhalakhala kakuncedi. singena kumaqhinga amanengi amathile akade athile singawathi thina ngama strategies awenza ukuthi sisurvive. Mina ngingomunye walabo abakhole ukuthi nxa umkhonomi unje yisisikhathi esilungileyo esokwakha ibhizinesi yakho ukhangelele ikusasa.
Umnumzana Joseph Juma webandla leZANU PF uyakusekela lokhu.
Sokudingakala ukubana abantu babekwazi indlela zokuzivikela entweni ezinjengazo nalezo ezizabangelwa i-drought le. Kuqakathekile ke ukubana abantu bananzelele ukubana izulu leli lizabuya bakwanise ukuligogozela ngendlela eziphezulu kakhulu.
Kodwa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi abantu bazathola nzima ngomnyaka ozayo.
Ibhajethi leyi ebisa izinto zakudala ezikasmith o-heart tax ukuthi kuthi ubhadala umthelo okuthi ulokuyindlu kwakho okwenzileyo kumpokotshani. Kuyatshengisa khonokho ukuthi umnotho awusoze vele wafa walunga ngoba umbuso okhona ngumbuso ozifaka ngenkani. Ngumbuso ongalabangane emhlabeni singathi international community, ngumbuso wochuku. Kunzima ukuthi kube lo mnotho omuhle endaweni enjalo. Akunxuseki futhi laba abantu abasomabhizinisi ama-investors.
I-World Bank yathi eZimbabwe lathuthuka okwedlula amanye amazwe ezansi yezwekazi le-Africa kusukela ngomnyaka ka-2021 lobo kukhangelelwe ukuba kungaba lokugedla kwamazinyo emphakathini ngomnyaka ozayo ngenxa yokungani kahle kwezulu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingu-Gibbs Dube.
Bangcwatshiwe namuhla abaculi beZimbabwe abalodumo abathi u-Eric Moyo, yena obecula i-gospel ehamba leqembu lakwele South Africa ele-Joya Celebration, kanye lo-Bob Nyabinde obehlabela umculo we-Afro Jazz. Umoyo obhubhele kwele South Africa ngolwesine ngemva kokugula okwesikhatshana ungcwatshelwe emathuneni emvutshwa koBulawayo. UNyabinde, yena owayesaziwa njalo ngegama lokuthi nguheadmaster, ubhubhele esibhedlela seParirenyatwa eHarare ngomgqibelo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wechukela. Seleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lathoba mnembili, 68 years. Joyous Celebration sisithe mavalale ngokuthula u-Eric Moyo lo-Bob Nyabinde, the headmaster. Lingakhohlwa, luyalandela uhlelo lwe-Live Talk, The Connection, lapho uTabo Kancube we-Studio 7 azaxoxa khona labasakhulayo ngabakukhangeleleyo ngomnyaka ka-2024. Kwanelezi hlobo esithandekayo olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Milale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka murimi.